njengobulawayo uTaseng BMTC sithi thina kasi ngeke sitshintshe umtshayeli webhasi otshayele ukuthi kangaka ngokhetho luka-2018 kambe singatshintsha utshamisa ngalesi sikhathi sangesithembeni. We are very clear ukuthi thina lo ofuna ukuphikisana nomongameli wethu sefuna ukuvusa elakhe ibandla, kuhle nje ukuthi singayifika lapha e-Congress athi azivusele nje elakhe ibandla, ngoba phela kasiyali ukuthi abe ngomongameli. Uyakwanisa ukuba umongameli we-Ferrari Society, siyakuvumela-ke lokho. Kodwa i-MDC ayidingi umongameli, umongameli uvele nje ukhona.
Kodwa ukuya ku-Congress Ncube kusho ukuthi izikhundla kumele zincintiswe laye uChamisa ngokwakhe usekuthile ukubana ofuna ukuncintisa esikhundleni akiso wamukelekile njalo uyavunyelwa. Lina liphikisana lalokho ngaliphi?
Asiphikisani lakho, kodwa thina sibuthungameli. Uyabona, nxa ubuthungameli kumele ufake i-direction. So abantu basenza saba buthungameli ngoba bekwazi ukuthi kumele sibambe inhlanganiso yabo. Sifuna ukuthi inhlanganiso ingabi, akula nhlanganiso engaba lama-centers of power amabili. I-center of power iyi-1 engoba buthamisa and lokho sikholwa ukuthi ulamandla njalo uyenelisa ukuthi khulule. Asifuni into ezasidabulela ibandla and kuyabe kuqala kuleli bandla le-MDC ukuthi umongameli webandla ancintiswe ekhethweni le-Congress. Yebo, yena umongameli wakhuluma wakhuluma, kodwa thina ngoba ibandla lethu alisilo likaChamisa, ibandla ngelezimbabwe, ngelabantu bezimbabwe. So thina sithi njengabantwana beZimbabwe okwakathesi sibhizi ngokufuna ukukhipha iZANU-PF, njalo i-right foot forward yethu ngubaba uNelson Chamisa. Lo ofuna ukukhipha unyawo lwethu lwaphambili lapho azaqalisa khona ukuhomapha siyabe singazi kame kancane kumbe azivusele iBerry Society yakhe.
Kodwa selitshiyane ngaphi lezanu khonapho Ncube nxa lingasavumeli abantu ukuthi bancintise ezikhundleni ezivumelekileyo ukubana zincintiswe?
Hayi, kambe ngawuthi ama-province wonke oyi-12 e very clear ukuthi u-president Chamisa ngiyoza ngu-president. Meaning to say the president has been nominated and contested. And then ususiba leZANU-PF amahoveti esenza i-press conference esithi afuna i-candidate enje. So singakuvumela khonokho ukuthi iZANU-PF ye-nominate i-candidate ukuzothungamela i-MDC. Lokho asingeke sikuvume.
Nxa ubaba uChamisa elo sekelo mpela, kungani lingavumeli ukuthi ancintiswe iloba ngubani ofunayo lesabani?
Kasesabi thine sikuthoyo ukuthi iZANU-PF ayingezake inominate i-candidate loba umongameli ku-MDC. Ngabe kazange kube ne-interest yokunominate ama-candidate, hhayi besingavumela mebe ukuthi bephikise upresident.
Kungani kanti ebandleni leno Ncube esikhathini sonke kungaba lokungavumelani umuntu kuthiwa uthengwe izano? UWalshman Ncube wathi ephuma ebandleni kwathi uthengwe izano. OMakhupe kwathiwa bathengwe izano. UTendayibiti kwathi uthengwe izano laboMangoma. UChamisa ngokwakhe bakhona abake bamethesa icala lokudlelana lezano. Kathesi sokungumonzora lo Mudzuri, kungani ukuhlala kuyizano kuphela?
Mina okokuqala engisuke ukutsho, kasizange sitsho ukuthi uMonzora kumbe uMdzuri bathengwe izano, and vele kazikhulumi ngabo. Thina esikutshoyo sithi lowo muntu ophikisana lokuthiwo ngabanye abebandla njalo abuye anominate iZANU-PF, iZANU-PF ithi nguye ongani ungcono ukuthi abe ngumongameli kulabanye njani, yikho kusuka kusinika amawarisi.